sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 14 kuLwezi 2022 ngugeno Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Hapi yendaba ngoba kungaba zindaba ngoba into ekhona eZimbabwe into ekhona kumadala eParliament nje umhlaba wonke. Kodwa ngoba kulabantu abafuna ukungenisimunzo labazayenza ngathi into enhle.
Abaphikisa uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa bachothoza umnumzana Douglas Monzora ophiwe imota leplazi.
Ngiyangisa ukuthi uma uzithi ungu-leader we-opposition, opposition kungabantu jikelele abahawulayo wena bese uphiwa lezo zimoto ezinkulu kako-Mercedes Benz labo Land Cruiser.
Kodwa abasekela uMonzora bathi kufanele anikwe konke akufunayo ngoba ukhokhela amabandla aphikisayo edale lePhalamende. Abakubandla leZANU PF sebehlawulisa uZulu indawo okuthengisela khona impahla etshiyeneyo kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Abaphikisa uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa bachothoza umnumzana Douglas Monzora ophiwe izimota ezimbili lepulazi. UMonzora uthi kulilungelo lakhe ukuba aphathwe njengomuntu oyisiphathamandla sikahulumende. Umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe uthi akuqedakali okwenziwa nguMonzora.
Kukuliwe ukuthi i-system yeZANU PF iyarewarda labo benza imisebenzi ethile for bona ukuze ba-achieve goals zokuthi bahlale besembusweni. So okwenziwe nguMonzora kuyangisa ukuthi uma uzithi ungu-leader we-opposition, opposition kungabantu jikelele abahawulayo wena bese uphiwa lezo zimoto ezinkulu kako-Mercedes Benz labo Land Cruiser. Uthi uthungamela abantu abahawulayo. So kulihlazo into kamunzi balihlaze le.
Ye kodwa ngokutsho kwakhe phela uthi uMakhube wayele mota la waphiwa kuzobuya njalo lo Gibson umoyi uGibson Msipanda la wayele mota eziphosa ukufanayo laze lezo. So uthi pho yena ke
uhluphe ukuthi uyabe ukuthole under ama circumstances asikhumbuleni ukuthi uGibson wayephiwe leyo mota izani vele ingafuni. Kodwa uMonzora iphiwe ngokufuna kwabo njalo kuyi-reward ukuthi ubenzele imisebenzi ethile ngoba angithi imisebenzi yakhe isegcekeni. EkaGibson yayivele isegcekeni imisebenzi yokuthi ulwa nohulumende. So babengela isizathu sokumnitsha. Kodwa uMonzora isizathu sokuthi bamnikeze siyasazi sonke sisegcekeni. Njalo abathungameli abako-opposition kufanele babhekisise mhlawumbe ngithi kuyisifundo kithi ngesikhathi sokubana nxa ulwela abantu usisesikhundleni esithile ukuthi kuze kubona kathi i-leader ye-opposition kase-Mercedes Benz kumbeni Land Cruiser kumbeni plaza. I-leader ye-opposition umsebenzi wayo is to make sure ukuthi i-government iya-accounta i-parliament ifunctiona kahle. Lapho esikhona asizake sibone uMonzora esilwa nohulumeni ukuthi uhulumeni ulambisa abantu kumbe sibone uMonzora esilwa nohulumeni ukuthi akadilivi kuma-promises akawenzayo. So ukuthi ube ngu-leader we-opposition is not to make a distance kumbeni Land Cruiser kumbe plaza.
Umnumzana Fortune Mlalazi ulandela ezombusazwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT.
Ubaba uMonzora ungena nje kulesi sikhundla uhamba lapho obekuvele kuhamba wonke ama-official leaders of the opposition okwakhe sekuphezulu-ke ngoba ngasakhokheli i-MDC alliance kuphela eyiyo elamalunga edale ephalamende amaningi usekhokhela nayo i-CCC ngoba lesi sikhundla siphiwa ibandla eliyabe liyilo elilamalunga ejwayele eparlamenti amaningi ukwedlula elinye. So njengoba i-MDC Alliance kuyiyo lamaningi lo uba kumonjora usupervisor lawo ama-members of parliament awe-CCC okusho ukuthi imisebenzi eyenziwa ngama-members of parliament uyayi-supervisor. Lokho kumkhipha-ke ekubeni ngusenator we-Manicaland kuphela kodwa usengena iZimbabwe yonke, kungakho ihulumende liyabe libona kufanele ukuthi limnike ezinye izikhali zokuthi afanise ukusebenza ezinjengemota, ezinjengokuthi nxa esephuma aphiwe i-fuel, ezinjengokuthi aphathwe okwehlukileyo kulamanye ama-members of parliament. Asizondaba kungaba zindaba ngoba into ekhona eZimbabwe into ekhona kumadala eparlamenti nje umhlaba wonke, kodwa ngoba kulabantu abafuna ukungcolisa umonzora bazayenza engathi into entsha. Ungakhumbula nge-inclusive government even ama-ministers awetha e-MDC babelekodwa nokuba ngamalunga eparlamenti.
Kulabanye abantu abathi hayi khonoku kuveza ukuthi umonzola vele udlelana lebandla leZANU-PF, ngakho vele kasekho
kuzaveza njani ukuthi udlelana leZANU-PF khona kuyizinto akade zikhona yena engakabi kuleso sifundo. Ngikhuluma ngo-2013 kuba umonzola engekho leparlamenti, umama ukuthi ethiwile Land Rover Discovery yena le engiyikhulumileyo phezu kwe-Ford Everest. Mina engikhulumayo yini engangiyise kuleso sikhundla sokuhamba lomama ukuthi ngiyakufakaza ngokuyakho ukuthi wayele Ford Everest ayithiwa njengo-member of parliament wakobulawayo wabuya waba ne-Land Rover Discovery 4 elayibona emapikitheni itshaywa mzana kusuka lomthindo wakobulawayo, wayeyiphiwe njengomuntu onguye okhokhela idala leparlamenti eku-opposition. Njalo ngiyakutsho ukuthi akusuko kokuqala naye ukhuphi wakuthola, kuvele kunjalo ngoba ku-Gibson Sibanda. So kusenziwa kube zindaba namhlanje ngoba sokungubaba uMonzola. Njalo ama-minister wonala akhona bayaphiwa imoto yokuba ngu-member of parliament, nxa bengaba ngominista baphiwe yokuhamba emakhaya i-Range Rover, baphiwe i-Mercedes Benz yokuhamba lapho kule mgwaqo e-right. In other words, umuntu eyi-1 yake kunemota ezintathu aphinde avunyelwe ukuthi ahambe nge-business class, aphinde avunyelwe lokhu lalokhuya. Into ezikhona kuhulumende weZimbabwe.
Umnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT. Besixoxa laye eseHarare. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lonkosazana Thokozani Khuphe labanye ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Kodwa abasekela uMonzora bathi kufanele anikwe konke akufunayo ngoba ukhokhela ibandla eliphikisayo edale lephalamende. Kuyaxokozela emkambo omkhulu kobulawayo okulamalunga ebandla leZANU-PF anika abanye babo indawo yokuthengisa impahla etshiyeneyo. Lokhu sokuthiye abathengisa emkambo lo osenzikini yedolobho leli bethithibele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Labo abangasekeli ibandla elibusayo sebesele bethengisela lapho okungavunyelwa khona yikhansile yakobulawayo, okwenza basebenze bexotshwa ngamapholisa ekhansili. Amalunga eZANU-PF athengisa emkambo athi abhalisa abalamakhadi ebandla leli njalo abhadala imali engamadola amabili, i-$2. Unkosikazi Sibusiso Ntuli othengisa emkambo uthi baphiwa indawo zokuthengisela libandla leZANU-PF lapho abathengisa bekhululekile.
Thina laphana ukuze sithole izindawo iZANU ibuyile ikhulumisana labantu ukuthi abantu bahambe bayeregista. Sahamba sa-register besithatha sihamba khona ngale. Sitheso siregistile. Babuya-ke lapha basitshela ukuthi silandele imithetho yabo. Yikho ukuthi siphegele besitshela ukuthi senze lokhu lalokhu sikwenza. Abanye belindawo ngenxa yokuthi yilabantu ababesithi bona bangeke basetshenziswe yiphathi. Kodwa thina esikubongelayo ukuthi khathesi siyasebenza i-City Council ayisihluphi. Kule ndawo lapho i-City Council engafuni khona. Lathi kusuka kusixake nxa abantu laba abagijinyiswa yi-City Council besendaweni ezingekho right bebaleka bebuya kithi. Kodwa u-5 Street wonke sibili yithi thina bebanje esiziphetheyo.
Unkosikazi Molen Simango, omunye wabomama abathengisa emkambo, uthi bathengisa bebaleka ngoba bengelandawo eqondileyo yokuthengisela.
Hlangana lohlupho labomakhokho basithwele nzima sithengisa sithethe impahla zethu ngezandla. Amatamatisi kusifa kube yini konke kuyafa kutho sikuthengisayo. Kodwa kunabanye abantu abathengisayo kwezinye indawo bathengisa behlezi kuhle bathi bona bangabezandla. sithwele nzima kakhulu ngoba bathi bona banamakhadi.
Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi njengenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa kabavumelani lokuba abantu babhadaliswe ukuze bathengise ku 5 Avenue ngoba uhulumende evalile indawo le ukuba abantu bathengisele khona, ngakho lokhu okwenzakalayo akukho emthethweni.
Oqala u 5 Avenue kaka design network kuba indawo yokusebenzela, abantu bayasebenza kodwa kuloyo kwathola phana kule COVID wavala, uhulumende wavala kakavulwa ukuthi abantu basebenzele, kodwa ke siyazi ukuthi abantu bazama ukuziphilisa. Ngokunjalo kunabantu asebethatha amathuba besithi abantu babhadale izimali ukuze babavikele bona. Yinto engekho emthethweni eyenziwa ngabantu abanjalo, yokugebenga.
Umnumzana Mlandu Ncube, ukhansila ka-Ward 1, uthi uhulumende wayevele efake umthetho wokuthi ku-5 Avenue kungathengiselwa bona bale ndawo abazilungisela abathengisayo edolobheni.
As njengedolobho lakoBulawayo akula ndawo zokuthengisela emakethe laphana ku-5 Avenue, ngoba kuvele kulomthetho nje owavela kuhulumende owathi abantu bengathengiseli ku-5 Avenue. Yikho nje sibhizi silungisa indawo lana okuthiwa ko-Bactors ngale e-terminus lana ephansi lase-terminus lana ku-3rd Avenue ukuthi labo abathengisayo bay.
Abebandla leZanu PF beqala ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo, banika abalandeli babo indawo zokuthengisela kusukela kuJason Moyo kusiya kuHebert Chitepo, u-5 lo-6th Avenue. Umnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee lebandla leZanu PF, uthi ibandla lakhe alephuli mthetho njalo uyaqala ukuzwa into enje.
I-council yiyo epha abantu indawo zokusebenzela emamakethi ngale. Ngakho ke ukuthi kuthiwa kulabantu abanika abantu izindawo zokuthengisela besebenzisa amakhadi ezanu PF, ngikuzwa namhlanje njalo sengingakuzwa nje kungamahungahunga kwezinye indawo. Kodwa thina njengebandla lezanu PF asiyenzi into enjalo, asihambi sinika abantu into engasiyo yethu. Nqaku labantu ababesenza njalo babesenza ngokuganga njalo bezenzela nje bengasi ukuthi bathunywe inhlanganiso yethu ezanu PF. Ngakho ngiyakwazi ubana umthetho ulakho ubana ukulungise khonokho. Njalo kuyamangalisa nxa usuthi kulabantu be-council okhulume labo bathi bona kukhona kuyenzakala kuyaphila sibili, pho nxa kukhona kusenzakala kuphila benzani bona ngakho lokho, ngoba yiwo umsebenzi wabo okumele ubana bakulungisise khonokhwana.
Abantu abaningi sebephila ngokuthengisa impahla eZimbabwe ngenxa yokugugudeka komnotho okwenza ukuba amakampani ehluleke ukwenza impahla. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lusegudwini udaba lwendlovu emhlanganweni owe-Convention on International Trade in Endangered Species, CITES, osungulwe edolobheni le-Panama City namhla. Iziphathamandla zeZimbabwe lazo zise-Panama lapho ezizama ukuncenga ukuthi ilizwe livunyelwe ukuthengisa impondo zendlovu ezigciniweyo. Intatheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika aguqela eleZimbabwe kanye leBotswana athe waphatha kahle ngendlela inhlanganiso ye-CITES efuna kulawula ukuphathwa kwendlovu emazweni abo. Amalunga enhlanganiso ye-CITES lokhu esala ukuthi amazwe afanele eZimbabwe, Botswana, Namibia kanye le-South Africa athengise inqwaba zempondo zendlovu. Umhlangano oqhutshelwa ePanama okhangelelwe ukuthi uhlaziye lolu daba, iZimbabwe kanye leBotswana zizwe ezihamba phambili ukuthi kuvunyelwe ukuthengiswa kanye kwempondo zendlovu ezatholakala kundlovu ezazifelayo, kukanti ezinye zathathelwa abazingela ungekho emthethweni. Umnumzana Kabelo Sinyatso, okuhlanganiswe eziphathamandla ezibona ukulondolozwa kwezendle ngezansi kwezwekazi le-Afrika, uthi bazabonisana lo mhlangano lo ukuthi amazwe ayeSADC kumele ayekelwe elawule ukuphathwa kwendlovu.
Really our call and plea to further.
Siyacela amazwe akunhlanganiso ye-CITES ukuthi atshengise ukuthi thina njengamazwe awe-SADC esiyithi esilendlovu eziningi kumele sibe lelizwi eliqatha ukuthi inyamazana lezi ziphathwa njani.
ELeZimbabwe kanye leBotswana iwamazwe amabili alinalo eliphezulu lendlovu kuzwekazi le-Afrika. Ngonhlangula eLeZimbabwe lethusela ukuthi lizaphuma kuhlanganiso ye-CITES ngoba ingalaleli isikhalazo zamazwe athwaliswe nzima ukugcina indlovu eziningi. Obona ukulondolozwa kwendlovu emazweni afana leBotswana, Namibia, South Africa kanye leZimbabwe umnumzana Neil Fit uthi ngaboni ezinye izikhalazo zamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika ziphumelela ePanama. Kodwa uthi kulesidingo sokuthi kube lentshintsho indlela i-CITES eqhuba ngayo ibhizimusi yayo.
I do think it needs a total rethink.
I-CITES kumele intshintshe indlela eqhuba ngayo. Sekukuningi esokwantshintshayo lokhe le nhlanganiso yabunjwayo. Kodwa kuba nzima ukuthi amazwe aweSouthern Africa aphiwe konke akukhalelayo.
Umnumzana Oscar Nkala laye obona ukulondolozwa kwenyamazana emhlubulweni ongezansi kwezikazi le-Afrika uthi udaba lwendlovu kumele luphathwe ngobunono obukhulu emhlanganweni wePanama.
Ngoba izinqumo ezizathathwa laphana zingathathwa ngabantu bebuya ngomoya wepolitiki ungaphambaniseka izinto eziningi. Nxa sikhuluma ngendlovu lapha eSouthern Africa amazwe amaningi basele ukuthi bona hayi indlovu esilazo seziningi ukwedlula inani esingakwanisa ukuligcina. Kodwa imele sikhangele ukuthi amafiga zona lana esingadiwa ama-population estimates avela esiwatshelwayo namhla ukuthi hhayi eZimbabwe indlovu zingaka eBotswana sezingaka. Avela kubo ohulumende bonabo abayibo futhi abaphinda bathi khona hayi indlovu zethu sezanele asithengiseni.
Unkala wesabela ukuthi ukuthengiswa kwempondo zendlovu kungabona inani lenyamazana ezizingelwa okungekho emthethweni liqala njalo ukuqonga.
Asikhumbuleni ukuthi kuze kwenzakale okwakuthi kuze kuthengiswe ezawuqala ngo-2007-08 ezathengiselwa eJapan ngamazwe agoqela iBotswana leZimbabwe nxa ngaphambanisi kwenzakalani. Kwathi ngemva kwalokho kwalandela isivukevuke esikhulu izinyamazana kwabulawa indlovu kwabulawa amabhekobhejana kuze kufike namhla i-epidemic yaqala khonapho ngemva kwama-off sale wanlana okuthiwa i-one-off sale. Lokhu sidila lama-effects ayo.
IZimbabwe lamazwe angumakhelwane ake avunyelwa ukuthengisa impondo zendlovu ngomnyaka ka-2007. IZimbabwe, Botswana, Zambia kanye leNamibia ziphakathi kohlelo lokubala inani lendlovu. Zona izibuka zidlula inkulungwane ezingamakhulu amabili i-220,000 emazweni womane la. Amanye amazwe awe-Africa athi iBurkina Faso, Senegal, Equatorial Guinea kanye leMali afike emhlanganweni we-CITES ukuyaphikisa ukufaka kwetafuleni ngamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika esithi kakumiswe ukuzingelwa kwendlovu. Ndisidubo endaba ze Studio 7 ngisabona kwele Botswana.
Abezindaba abe Reuters babika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky namhla wethekelele idolobho le Kherson elisanda kukhululwa libutho lakwe le Ukraine. Kodwa ele Russia lona lithi lasusa ibutho lalo lisenzela ukulungisa okunye elikufunayo. UNathan Lemekani Nyirenda, odabuka kwele Zambia, obefunda kwele Russia, usebulewe kwele Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Zambia lidla amalahle ngoba uNyirenda wayevalelwe entilongweni. Akwaziwa ukuba wangeniswa njani kubutho lakwele Russia. Abezempilakahle bakhuthaza abantu eZimbabwe ukuba bahlole umkhuhlane wetshukela. Ngokubikwa ukuba kulomuntu oyedwa phakathi kwabalitshumi olomkhuhlane wetshukela emhlabeni wonke jikelele. Umlondolozi Ndlovu usethulela leli loludaba.
Lokhu kwethulwe ngodokotela labonge esibhedlela esizimeleyo eHarare ngosuku lokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wetshukela olo-World Diabetes Day. Bathi umkhuhlane wethukela utholakala ngokudla kwalezinsuku njalo umuntu lakho ukuthapha ebazalini lakubokhokho bakhe. Umongi unkosikazi Brenda Ndlovu uchasise kabanzi ngomkhuhlane wethukela. Uthi kumele uzulu weZimbabwe enanzelele ukuba uphila njani ukuze enqabele lomkhuhlane.
Kakhulu ebantwini abalethukela nanje ukuthi abantu behlale bekwazi ukuthi bami njani, ukuthi uhlale ukwazi ukuthi ulethukela kumba ulathukela ucakathekile. Nxa ulethukela ukwazi ukuthi ithukela lakho likusteji siphi.
Abantu bayabuya yini namhla?
Kakhulu abantu bagcinele bayabuya kakhulu.
kumele ukukhuthazayo ebantu abangabi lethukela abaphandla angabafuna
abantu abangalathukela sibakhuthaza ukuthi khona khona i-diet especially ku-diet ngisho ukuthi abantu behlale ku-diet ukwenzela ukuthi ithukela labo linjani lingabengahlishwa lethukela abale mzimba aba-overweight siyabaxwayisa kakhulu ukuthi i-weight zabo ziyehle zibe siyabatshela ukuthi khona nxa umakhejizi amangaka iyehla ngamakhejizi amangaka ukwenzela ukuthi ungabanjwa lethukela masinyane.
Lokhu kugcizelwe ngudokotela Peter Hadebe othi umkhuhlane wethukela ulakho ukuphazamisa indlela abantu abaphila ngayo. Omunye umongi unkosikazi Mafu okade ehlola abantu esibhedlela lesi ukhuthaza uzulu ukuba azimisele ukuhlola umkhuhlane wethukela.
Ilanga lanamhla liqakathekile kakhulu ebantwini abaphila belethukela. Ilanga lanamhla abantu babe betestwa ithukela bebonakala ukuthi ithukela labo lime njani, befundiswa kule education ebaphiwayo ukuthi baphile njani ngethukela, kuyini abele bekwenze ukuthi baphile bele mkhuhlane wethukela. So lilanga eliqakathekileyo kakhulu ngoba ithukela nxa ungaphiwa ulwazi uyakwanisa ukuphila lalo iminyaka eminingi. So ilanga lanamhla liqakatheke kakhulu ngoba siyanika abantu ulwazi ukuthi abantu babekwazi ukuthi bangaphila njani balo mkhuhlane wethukela.
Bayabuya yini abantu namhlanje nxa sihlangele kwenzeka namhlanje?
Yes, abantu bayabuya kakhulu, abantu bayabuya kakhulu.
Ukubikwa ukuba abantu abaningi eZimbabwe bahlaselwa ngumkhuhlane wethukela, inhlanganiso ye-United Nations ibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezingamakhulu amane 460 million emhlabeni wonke jikelele abaphila lomkhuhlane wethukela. Inhlanganiso le ithi liyakhuphuka inani labalomkhuhlane lo olakho ukwenza abantu abeyiziphofu begule umkhuhlane wezinso owenhliziyo leminye, abanye baqunywa inyawo ngenxa yalomkhuhlane. Uzulu ukhuthazwa ukuba ahlale hamba-hamba kumbe ezelula ukuze engahlaselwa ngumkhuhlane wethukela. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umntwana ophuma esabeleni seCholocho oleminyaka eyisithiyangalonye 9 obezithwele ngemva kokudlwengulwa ngocatshangelwa ukuba nguyise ubelethe umntwana oyinkazana namhla ekuseni e-United Bulawayo Hospitals. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuba odokotela bamncedise ukubeletha ngokuhlinzwa i-cesarean section. Ubaba womntwana lo wabotshwa ngemva kwesehlakalo lesi, njalo umntwana ubengakwazi okwenzakalayo ecabanga ukubana ulo mkhuhlane owenza isisu sakhe sikhukhumale. I-Studio 7 ixoxe lodokotela uJafet Moyo ukuze asichasisele ngokwenzakalayo emzimbeni womntwana ozithwalayo.
Emntwaneni omncane kuba nzima wesimkhulu ukuthi umntwana yabe ngakwanisa ukuthi yenze afanele kwenze engakwanisa ukuthi edlale nabanye. And then nxa sesifika laphana yona ngokwayo isisu amanye izehlaation enjengabo-BT lokunye nje okungiqondana abantwaneni laba abathanda ukuzithwala okokuqala kuya phezulu. Nxa sekuya umncane indlela incane indlela engakavuthi ukuthi khulu ukuthi ingakhuphe ongumntwana uthole ukuthi mane umzimba wakho uyavithizeka ulima bezekalokuthina sithi ngama-30 lama-40 degrees izo zakhe ngaphansi sezidabukile. Kwesinye isikhathi ebantwini abangatholi okufaneleyo uma ehlelelwe ngikhaya mbeni osekhaya khona ngalo isikhathi sibe sidelwa ngaphansi izidobelethene qalisa ukubona ukuthi umthanda usisa uphofithi nakona ngamandla.
Kulalo lo ngikubambe umlomo khonapho dokotela, kulalo lo umntwana le-9 ubelethiswe section 3 yiyo yini indlela eyokuthi kuncele imali ithise ingaphakathi?
Yiyo sibili lo lenhlanhlani yisehlala esibili, but ngithi ngomunye lo othola ithubu lokuthi yonakala ukuthi umuntu lo zithele urazwa abelethise ne-operation futhi bese kutholayo ukuthi ujwayele ukuthi into lezi zenzakala ezindabeni abantu abangathandi ukukhangelwa izedlela abathanda ukuthi bona bazikhangela bona. So azange hlole nasithi umuntu uhamba ukuthi futhi uhamba kona every 9 months elu-right umntwana obuya lero umntwana onganani besides ukudabuka ngaphansi uyathola ukuthi kule mthambo eyiye controller enza ukuthi unyawo luhambe thina nemthambi yami kulamathambo abangaka ayalimaza.
Dokotela, oza ukubana abantwana bangene enyangeni besasebancane 9 years umntwana kumbe 8 kulezi nsuku sebengena enyangeni.
Hayi, lo ongena esenyaka leyo akhuhlane lo aso ukuthi sokuyinto ekhangelele ukuthi yeso senzakala lo umkhuhlane obukazi fever ukuthi isithathi okuhlela khona ukuthi umuntu sengena kusuba kumathuwa ingathi kulunge isikhathi singakafiki sara sentu yaqhaso ngene esikhathini ngabo 13 years ngabo 13 years ungabona ukuthi sengqaso kweni yobo 8 9 years ukuthi kwenzale ukuthi iphuthele enzakalayo lapha ukuthi umuntu lo umntwana lo yengena sinayo anytime akuspona kumbe imise lokho ungene kuze kuyefika ukuthi isikhathi wona sesirayithi kathi sesidobhi yethu.
Udokotela uJafeth Moyo exoxa leStudio 7 ngocingo ekubulawayo. Umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zomhlaba wonke jikelele ukhangelelwe ukuqala ngensonto elizweni laseQatar, kodwa balutshwana abantu abazwakala bekhuluma ngawo edolobheni lakobulawayo. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umlandeli womdlalo wenguqu uWashington Sibanda uthi isikhathi umncintiswano wezwe zomhlaba ozadlalwa ngaso yiyo imbangela yokuthi kukhanya ngathi abantu abalantshukuntshu lawo.
Considering ukuthi December around World Cup izadlalwa ngoDisemba, from November up until December, I think isikhathi esingajelekanga besikwazi ukuthi olalonye World Cup idlalwa June and July. So laphana ngoJune and July kuyabe ku-off season, kuyabe kungenalutho. So bekumnandi ukuthi abantu babe le-interest ibhora abalulele. Kanti sesilande uDisemba abantu bacabanga into eziningi, uDisemba sikhathi sokukholisa into ezinjalo. And besiphakathi kwe-EPL, people they still enjoying ama-local leagues. So nxa sesiya ku-break, so seba le-World Cup, I think it makes it more difficult for abantu because abantu kathi sebezikholisela ibhora leli elikhona. Nxa sesiya ku-break, sesiya ku-World Cup, I think it has really affected that. So for me, I think konkuyana ukuthi ishiftiwe. Since this time around yabe iseQatar yadlala from November to December, I think it's somehow it just affected abantu ukuthi bangabi le-interest liyana liyayo liyana tisidayo iminyaka leyo.
Othengisa impahla zemidlalo uDaniel Bingadadi uthi lo nyaka akuthembisi ukuba ingenza imali ngokuthengisa amakawuso amaqembu azaphatheka emidlalweni World Cup.
Khathesi asilamadwe because people they are not asking for ama replicas because they don't, that vibe is no longer there. Like that vibe, you World Cup yenzekale South Africa, people have put that motivation and vibe to follow all the teams. But this time it's very low.
UKeith Tsapi yena uthi imbiko yokuba kulabantu abagqilazwe ngesikhathi kusakhiwa inkundla khona leKatar kanye leyokuba kule mithetho ecindezela amalungelo abantu lakho kudale ukuba abathandi bomdlalo wenguqu bangabi lothando le midlalo yalo nyaka.
I-World Cup le athengi kuhlupha ngamayinto zama-human rights base. Ngale Qatar kulezinto eziningi ezingavunyelwe. That in other countries ku right singathi like into zama human rights based abuse or things people have been transported from other countries, African countries, zisebenza khona le bangabhadali, and then people are now raising those issues now. So for 10 days ukuthi World Cup iqalise la kusasebenze even useblatho khona leso sivume ukuthi maybe iphutha ukuthi siyenze World Cup ngale Qatar because of ABCD. So I don't think we could a fever in a day. It's a World Cup, you understand, but a fever in a day, I would die. People are not scared with this hand on a day. Why is it so hard on a day? There was a war for on a day, 5-10 years, a jail.
Intatheli yezemidlalo uThandiwe Moyo uthi usekela wonke amaqembu amele izwekazi laseAfrica njengoba eleZimbabwe lingekho kulo mncintiswano.
Siyayibona iWorld Cup yethu and ama-remote khanya soze sibe nawo, kodwa kungasenani siyifisele okuhle ama-African countries azadlala. Sibafisele okuhle bona abakade besirepresenta kubo-EPL ngabasirepresente sese-Africa kathesi.
Wasebenzela ehhovisini yeqembu lebulawayo City njalo engumlandeli weqembu leManchester United uSihle Nyathi yena uthi uzasekela loba yiliphi iqembu elilabadlali abadlalela iqembu leManchester United.
Obviously vele nje isikhayela ama-team ze-Africa, nothing else vele, but mostly mna vele Brazil yiyo phambili after Africa then Brazil. Obviously ngifuna uFred nguye nguye njalo number one supporter. So ngihamba la yonke iplayer edlala iManchester eyadlala ingapha World Cup.
Imphathele izindaba yezemidlalo uLove Modube uthi lonyaka amaqembu aphuma kule Africa la walalo ithuba lokuqhuba kuhle kumncintiswano lo.
Siya ekudlaleni lapha ngibona ngani eyalonyaka kungaba icompetition esingathi ivulekile, is an open.
Good Life Talk namhla sixoxa ngomkhuhlane wetshukela. Silibheka ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngugaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni ngo-6:30 ekuseni kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.